KwabaseFiliphi isahluko sesine. Ngakho ke bazalwane engibathandayo lengibala ngathayo lina ntokozo lomqhele wami manini liqine ngokunjalo enkosini bathandekayo bami ngiyabalaya uYuodiya loSintike ukuba babe nomqondo munye enkosini ngiyakuncenga lawe nakwethu oqotho siza labo abesifazane ngoba basebenza kakhulu kanye lami evangelini kanye loClement lezinye izisebenzi amabizo azo asencwadini yokuphila thokozani enkosini njalo njalo ngiyaphinda ngithi thokozani ukubekezela kweni kakwaziwe yibo bonke abantu inkosi iseduze lingakhathazeki ngalutho kodwa kukho konke izicelo zenu kazaziwe uNkulunkulu ngokukhuleka langokunxusa kanye langokubonga ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke kuza kulondoloza inhliziyo zenu lemicabango yenu kuKristu Jesu elokugcina ke bazalwane konke okuliqiniso konke okuhloniphekayo konke okulungileyo konke okuhlambulukileyo konke okuhle konke okulodumo oluhle uba kukhona okudumisekayo nakanani ngakho lokho elakufundayo lakwamukela lakuzwa lakubona kimi kwenzeni lokho ngikhona uNkulunkulu wokuthula eza kubalani ngiyathokoza kakhulu enkosini ngokuthi khathesi selizela vuselela uyinanzelela kweni belinginanzelela kambe kodwa laswela ithuba kakusikho ukuthi ngitsho mayelana lokuswela kwami ngoba sengifundile ukuba nganeliswe loba ngihlezi ngokunjani ngiyakwazi ukuswela ngiyakwazi lokubusa kukho konke lasezintweni zonke sengifundile ukusutha lokulamba lokubusa lokuswela ngingakwenza konke ngaye ongiqinisayo kodwa lenze kuhle ngokuhlanganyela kwenu ekuhluphekeni kwami liyazi lani lina baseFiliphi ukuthi ekuqaleni kwevangeli ekusukeni kwami eMakedonia kwakungekho bandla lelilodwa elahlanganyela lami endabeni yokupha lokwamukela kuphela lina lodwa ngoba laseThesalonika lathumela okongisiza kanye ingabe kabili kangitsho ukuthi ngifuna isiphiwo kodwa ngifuna isithelo esiza kwandisa ukulunga kwenu kodwa ngilakho konke ngokupheleleyo nganelisiwe nginikwe ngu-Epafroditu iziphiwo elazithumelayo eziliphunga elihle umnikelo omuhle lowamukelekayo kuNkulunkulu uNkulunkulu wami uza kugcwalisa konke ukuswela kwenu ngobunengi benotho yakhe kuKristu Jesu akube udumo kuNkulunkulu ongubaba kuze kube nininini amen bingelelani bonke abangcwele abakuKristu Jesu abazalwane abalami lapha bayalibingelela bonke abangcwele bayalibingelela ikakhulu labo abendlu kaKhesari umusa wenkosi uJesu Kristu kawube lomoya wenu.